So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali fuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 15 ngwabakazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, imizamo yamapholisa yokuvimba umbuthano webandla le-CCC eMaswingo izolo yehlule kwaye abantu abaningi kakhulu kulomhlangano.
Izamizamo ukusebenzisa ke amapholisa lokwethusela abantu ukuthi bengabuyi, besebenzisa indlela ezijiyeneyo yokuvala amagetsi lokwethusela abantu ukubana bengabuyi, lokuzama ukumisa inhlelo zethu. Kodwa ke abantu basamukele ngendlela ephakemeyo, njengoba libonile umongameli engena, libonile umongameli engena kutshengisa ukubana ke abantu belethemba ukubana eZimbabwe kube lenguquko.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe zithi lanqabe kulamaqubaquba abantu emhlanganweni webandla le-CCC akusiko bonke abazavota.
Wona kanye amabandla onala aphikisayo yiwo wodwa anqunda abantu amadoda, ngoba xa bekurali bakhuluma ngokuthi ama-elections antshontshwa.
Owayengumkhokheli wayengumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump uthi amaphepha aqakathekileyo atholakale emzini wakhe afakwa ngamapholisa e-FBI ejonge ukumncoma, ukumgcona.
Irana kathesi bonke abantu sebemazi ukuthi ungumuntu onjani. Ngikhuluma nge-majority yabantu laba abathuleyo abangenza umsindo, abangakhulumi kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni wo Studio 7. Isikhulumeli sebandla le-CCC unkosazana Fadzai Mahere wethule umbiko othi imota ezimbalwa ezibuye labasekeli bemandla bevela emadolobheni atshiyeneyo zisiya eMaswingo lapho kade kulombuthano webandla leli izolo zithethwe ngamapholisa, abantu basala bethwele nzima ukuthi basebenziseni. Ekuseni umbuthano ungakaqali, imizamo yamapholisa yokuvimba abantu ukuthi baye enkundleni yemcheke stadium yehlule kwaya abantu abaningi kakhulu kulomhlangano, abafohle iganga baquma ngenyawo. Lumbuthano ubungokubonga uZulu weMaswingo ngokuvotela ibandla le-CCC kukhetho lwama-by-elections olwedluleyo. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa nguye obukhokhela lumbuthano. Owake wakhokhela icele le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe laye ubekhona embuthanweni lo. UChamisa ubonge uZulu weMaswingo waphatha indaba ezijiyeneyo kunye lokulandula ukuthi untombazana owasa udaba lokudlengulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba uSusan Mutami uyamazi kulandela ukuphuma komfanekiso emilaye. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalosi.
Ngiyabonga namuhla sisemaswingo boyisibonga khona izakhamuzi emaswingo ukusivotela ngendlela ephakemeyo, njengoba libonile kuzithombela kumavidiyo aphumayo kuzividividi ngendlela esiyamukele ngayo emaswingo. Ikakhulu ke ukubana izamizamo ukusebenzisa ke amapholisa lokwethusela abantu ukuthi bengabuyi, besebenzisa indlela ezijiyeneyo yokuvala amagetsi lokwethusela abantu ukubana bengabuyi, lokuzama ukumisa inhlelo zethu. Kodwa ke abantu basamukele ngendlela ephakemeyo, njengoba libonile umongameli engena, libonile umongameli engena kutshengisa ukubana ke abantu belethemba ukubana eZimbabwe kube lenguquko. Namuhla besikhuluma ngendaba ke zokubonga abantu ngokuzivotela kuma-by-election adlileyo, lokuphakula ke uhlelo lwethu lokuya phambili njenge-CCC ukubana ke sakhokela njani ukukhokela okuhlukeneyo, ukukhokela ukuguqukisa ke ilizwe lempilo zabantu. Njalo ke besiphakula ke indlela yokubana sizahamba njani sisiya phambili sikhangelela lokhetho ke luka 2023 lokubana sasebenza njani emaswingo ikakhulu emaphandleni ke inhlelo zethu zokubonisana labo sabhuku lokubana ke kungavumi ke ubana abantu bethuselwe ngenxa yokubana ke inhlanganiso ye-TCC inhlanganiso ke esemthethweni njalo ezimisele ukufoma ke uhulumende omutsha so abantu kufanele ke ngaso sonke isikhathi beyaziswe ngumongameli ukubana siya ngaphi njalo sivela ngaphi so siyabonga abantu bemaswingo leZimbabwe yonke jikelele ngokuma ke qothokele sobala kubana bamelele ukubana kube le nguquko elizweni nyabonga
lo ke ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC umnumzana Gift Ostalos Siziba obekhuluma ecingweni leStudio 7 esemaswingo kunjalo nje abanye bathi ngendlela abantu amagcwala ngayo embuthanweni webandla leCCC kutshengisa ukuba ibandla leli lilakho kunqoba ibandla lezano PF kukhetho oluzayo imihlangano phose yonke ekhokhelwa nguChamisa igcwala phamu kodwa ingcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Greta Vodloza Sibanda uthi amanani abantu abaye embuthanweni webandla leCCC awatshengisi ukuthi yibo bonke abazavota
Ngiyakunazelela babagade owakuqala ngithanda ukuthi ngubingelele ngibingelele labalaleli bakho ngiyakunazelela impela ukuthi bandla lenza kuhle kakhulu ikakhulukazi kuma-rallies lapha abantu babuya phela abantu yathesi bakhathazekile abantu balendlala umnotho kawumanga kuhle ungamanga kuhle nje abantu hayi babuya sibili kakhulu ebandleni leli kodwa ke angengeke ngakulinganisa lokuvota ukuza abantu kumarali ngoba kumarali kuza abantu abanengi kuza abantu abalemnakano etshiyeneyo kuza abantu abazobona kuza abantu abazokuzwa kuza abantu abebandla lelo phoke ngalokho kuba nzima kakhulu ukuthi khona ukhangelele ukuvotelwa ukhangele ukuthi abantu babuye njani kumarali ngiyakunanzelela kakhulu sibuthi khona iseseyi-MTC layo igcwalisa simi labantu kakhulu kodwa nxa sokufika esikhathini sokuvota kube sokukhanya sokuvota abantu abalutshwane kakhulu kulalabo abantu abakade bebuya njalo nje futhi umkhuba osomubi kakhulu elizweni iwona lo ukuthi khona abantu sebehamba bethatha abantu kuzigaba ezinengi nxa besiya kurali ukwenzela ukuthi umarali zabo kukhanye kulabantu abaningi kakhulu lokhana kimi ngikufanisa lokuthi uthathe imali kulesi sikhwama uyibeke ngapha uyazi ususithi ungaba le mali entsha kanti-ke wena uyithethe kulesi sikhwama wayibeka kulesiyani isikhwama
khona kungakubangelwa yini ukuthi abantu abaningi abasekela ibandla leCCC bengabhaliseli ukuvota kumbe bona ababhalisele ukuvota kodwa bengavoti kahle kahle kuyini ungaba kubangela lokho
isikhathi esinengi babagande engisengunanzelele kakhulu ukuthi khona wona kanye amabandla onala aphikisayo yiwo wodwa ayenza anqunda abantu amadoda ngoba xa bekurali bakhuluma ngokuthi ama-elections antshontshwa bakhuluma ngokuthi hayi abantu basukuma ngobunene besiyavota kodwa amavota bafika atshontshwe lokhu kuyenza ukuthi abantu bona abakade befisa ukuthi bavotele leli bandla bagcine sebengasela mandla amadolo eselula ngoba sebethi bona kambe ukuyavota kubanceda ngani sokusenza ukuthi khona amalungu abo amaningi angayivota kodwa njengobana ngitshilo phezulu ukuthi khona ukubuya kwabantu kurali ayisikho okwenza ukuthi khona irali kuthiwe khona hayi abantu ababazavotela njalo nje futhi ngitshilo futhi ukuthi umkhuba osukhona onalo owukuthi khona liyahamba liyedinga abantu abantu abavela kuzigaba ezikhatshana libalethe undawonye bese ngathi thiwa khona abantu baningi abakhona pho kanti ke abakuleso sigaba abantu vele bona maybe babe beconstitute i-20% of abantu labo elibabona belaphana phakathi so kumangalisa abantu abaningi ukuthi khona kathi nxa sokuvotwa kungani ama-numbers lawa engasa-translate to ama-rallies akade senzakala
Lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa le studio 7 ecingweni ekubulawayo. Impumela yokhetho lokhinya ilokhu icathekwa kancane kancane kungakhanyi ukuthi ozanqoba ngubani phakathi kwababili abathi umnumzana William Ruto lomnumzana Raila Odinga. Ababili laba banguchiki lobhanqa okungenza kube lokhetho lwesibili olwe runoff. Sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala kwele Kenya umnumzana Mandla Nkomo ukuze sizwe ukuthi sifundo bani esingatholwa ngabeZimbabwe esivela kulolu khetho.
Ukhetho luhambe kuhle, akuzange kwaba lo lengxabangxoza kumbe ukuthi kube lo lodlame kumbe lokulwa endaweni eziningi. Lapho bokuba le problem bebehle bedilelayo masinyane. Butike then bese kufika ekubaleni la, and I think this is the biggest lesson esingabalayo eZimbabwe. The so-called V11s lapha bebiza ama 34A. Iform leyo ibisithi ngavunyelwana ku polling station ukuthi these are the numbers, immediately ibihle iuploadwe onto the internet and anyone could access it. That made sure ukuthi tallying is possible. Then okunye ke okutholakele because of that transparency yama numbers ukuthi for the first time in Kenya bayachabanikazi bathi abantu were conceding even before the final declaration was made, because umuntu yabe sezibonele and bufakazi kumgceke ukuthi hayi bangibhuqile, therefore I concede ukuthi ngidliwe, ngibonga abantu abangcedisile. So ke ngibona ngani yizwe isifundo engingazibalisa mina njengomuntu nje umeceleni ebukele ukhetho lwaseKenya lwalonyaka.
Ngendlela uqhutshwe ngayo ukhetho lweKenya, ungathi indlela ebalulekile yona.
Ukungabi lobudlwangudlwangu kungaba lezi zathu ezimbalwa Chris. Ngibona ngani kuncedile ukuthi ama coalition obabili iKwanza le Azimio bezithatha abantu phose from all over the country. Bekungaso njenga last election ukuthi iJubilee for example had amaKikuyu la maKalenjin kuphela, whereas lay uRaila ube laba kibo abe Western and then all the other parts of the country. This time bekhanya ngani hayi inhlelo inhlangothi zakhona bezihlangene nje yonke indawo. Enye into futhi abantu abangayinanzeleliyo ukuthi nxa uthi yakhangela impumela yokhetho kathesi ukhayela ama-MPs ogavena lama-MCAs ikakhulu lokhu abathi yi-Central Kenya kumbe the Mountain indawo yamakikuyu. Amakikuyu generally abengavotela umuntu ongasilo kikuyu, kodwa lo nyaka bavotele uRuto oliKalenjin in a huge majority. So konokhana kuyachitha imimoya yona leyana ukuthi thina siqiliwe because you lo umhlobo, ngakho kufanele siyelungisa indaba ezitradini ngokuchayana. Yikho kubona kwami, kodwa well kasinga ngesikhiwa kuthiwa let's not jinx it, singahlolozeli. Okwakathesi akukhanyi kungaba lo dlame ngendlela yokuthi ama coalition akhona aqoqane njani.
Alo ke ngumnumzana Mandla Nkomo isizalwane seZimbabwe esilala kwele Kenya ubexoxa le studio 7 eseNairobi khona le kwele Kenya. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulamadoda amabili abezenza amapholisa ehlawulisa abachayeli imali ezinkulungwane ezimbalwa. UKabinara Fraser waqotshwa esipholiseni lomngane wakhe uShelton Chingwecha babikwa behlawulise abachayeli kade bechayela bekhuluma kumakhalekhukhwini. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulamapholisa kamanisipala afumbathiswayo ukuthi engazabopha abathengisa ezitaladeni. Leli phephandaba lithi usibalukhulu wedolobho umnumzana Christopher Dube lonobhala kugatsha lwezedevolution umnumzana Paul Nyoni bakhangelelwe ukuqhuba umhlangano labathengisa ezitaladeni ukuze kukhulunyiswane ngodaba lokuxotshwa kwabo ezitaladeni ngamapholisa. Omunye wabaqondisi beplazi elithiwa esidakeni elisenyameni Ndlovu umnumzana Zefania Dlamini ubikwa ebotshwe ngamapholisa izolo. UDlamini ngumkhokheli wogatsha lweze science ekolitshini leNUST. UDlamini labanye bakhe omnumzana Sipho Malunga loCharles Moyo basa udaba lweplazi leli emthethwandaba kunyanga ezilutshwana esanda kwedlula. Umthethwandaba waxotsha umnumzana Obert Mpofu umabhalani webandla lezanu PF owayesekuleli plazi. Kodwa kusukela ngeviki edluleyo amapholisa ayibikwa ehlukuluza abanini baleli plazi elithiwa selifuna ukuthathwa ngezinye njalo eziphatha amandla zebandla lezanu PF. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njalo basakaza kwaqhudosefa ngundala zonke zelizwe leMelika. Siyabonga imisebenzi lesiphathela ngana ezindaba zethu. Siyancoma ilizwe leKenya ngokhetho oluhambe ngokuthula langokuhloniphana. Kungathi uNkulunkulu akaphendula inhliziyo zabantu bezimbabwe. Bafunde okwenzeka leKenya, balandele babe nyandanye udlakela lokuphele lolu. Ukhetho asilo lokuthi khona usuyisitha somunye. Ukhetho liyabe lidinga abantu abangalikhokhelela ezigabeni zasemaphalamente kanye nomongameleli izweni. Ukhetho lutho ukuthi umuntu ufanele akhethwe ngabantu, hatshi udlakele. Sachanele onjani, sabongani, ngijike ngikhona ngapho ngithi u-Abraham onjani lawo khonapho. Lawo sasi kwenye ngodi uvuka njani, Brandi Khokhe wamadoda.
Hhathi yadubeke elizweni, into le yenzakala e-South Africa shuwa, ngenxa yabomnangagwa shuwa, hesh. Hhathi nasahlupheka ya, asabuthwala ubunzima shuwa, heyi. Akulala lapho esizwelwa khona, hhayi siyabulawa indawana yonke yo, akunzima. Kube selizweni umnankagwala esithwalela ubhulo, abantu banyamalala ukusa kwamalanga, asabubona ubunzima.
Salibanani, salibanani balaleli be-Studio 7, linjani impilo ezindaweni zonke? Bantu beZimbabwe, hhayi sihluphekile futhi sisezahlupheka. EZimbabwe akuvunyelwa ukuthi umuntu akhulume iqiniso. Ungakhuluma iqiniso eZimbabwe uyabuphambanisile. Kuthiwa kulo muntu wezanu obotshiweyo botshela ukuthi umgabe wayengcono kunomnankagwa, kwathiwa yikudelela umnankagwa. Futhi ngiyamsapota lo muntu. Engimsapotela khona yikuthi umgabe libusa leli lizwe lalingelamali yalo, kodwa amaphepha wonke aprintayo sawabamba ezandleni, even ama-barriers check sawabamba ezandleni. Kodwa namuhla kusukela 2018 kuzofika namuhla, balutshwana abantu abake babamba ibhondi ezandleni, abantu banikwa ama-figures ngamaphepha. Kambe umuntu uzayenza njani? Nxa ngifuna ukuthenga inkukhu ngiyenzani? Nxa ngifuna ukuthenga idonki ngiyenzani? Kuthiwa uzahamba uyeswayipha. Abantu sebesebenzela ukudla befoshwa ngukhulumende ukuthi thathani imali yekudla. Siyancenga kakhulu izanu kayihloniphi isizwe, njalo babona ukuthi nxa kusiyavotwa kuyangena imali yelizwe, kathi ilizwe banelingelamali. Lapho abachiya khona imali bayakwazi bahambe bayithatha lathi basikhulule, sisebenzele sikubona bengabobophela abantu amaqiniso. Ngiyabona.
Sanibonani, sanibonani basakazi ba-Studio 7, ninjani nonke kunye labalaleli. Ya hayi no, basakazi ba-Studio 7 lana Esizweni sakithi samaNdebele kunenkinga nakhona ngoba uyathola ukuthi abantu bakithi bathi bona amaNdebele abandlulula kodwa ke uma wena uzozwa abantu bethi bona hayi abangeke babuswe ngomunye umhlobo lokho kuchaza ukuthi kanti yibona kuphela abantu abakuleliyani lizwe angibona ukuthi kungaba khona abantu abangathi bona hayi no angeke babuswe ngamaNdebele kanti bona yibo bodwa abantu kodwa akusinto engibona ikahle ukuthi abantu basupporte bethi amaNdebele alobandlululo kodwa ke bona bebona ukuthi kukhona bona laba abantu abesijoneni yibo abalobandlululo kakhulu why bengafisi ukuthi bona babone omunye umuntu omunye umhlobo ubusa banenkinga kakhulu abantu bakithi abesiNdebeleni ngoba bafuna ukuhlala bengaphansi kwabanye abantu kanti wonke umuntu lelungelo lokuthi ma ungabe kuyikuthi elekhono lokuthi angabusa angaphatha aphathe yeah. Aphathe so yiyo lento engithi ke ngiyidlulise ebantwini abanye abakhuluma nje ezinye izinto bengazange bacabangisisa kahle ukuthi why laba bethi bona bona abafuni ukuphathwa ngabanye abantu akusinto right bacabangisise kahle laba bantu abakhuluma ngalolu daba ngiyabonga uduwe lo okhulumayo
salibonani basakazi ba Studio 7 labalandeli ba Studio 7 kwezindawo zonke zomhlaba jikelele endoda ekhulumayo umoyo ukuzalwa ezalwa elibani ikuthaze abafowethu abasakhulayo ikuthaze njalo nabadala bethu ukuthi kungaba kuhle uma bengaphuma ngokuningi bayoregister ukuvota sivoteni ngobuningi bethu kumnyaka ozayo okuyikuthi siyabe sizama ukuthi njalo sikhethe inkokheli ezothandwa ngumuntu wonke ozabe ayivotele ngaleso sikhathi kuzele kakhulu kubafowethu abasemazweni kubafowethu isikhathi yiso lesi asiphumeni ngobuningi sihambe siyoregister ukuvota sivote sivotele kusasa lethu nyakubo
sanibonani sanibonani Studio 7 ngicela ke lingidlalele le ke lidlale nje okwesikhathana esincane angisoze ngikhulume kakhulu ngizibra guys andthemba le ilokhu zendalizanga layithola ke lizwe ukuthi thini ithi emoyeni mngani wami ungahlupheka njani ilihlo kalincishwa kuyasambe sonke umuntu wezaphu so lapha ngizama nje ukuthi ke ngifake nje lami imfutho ukuthi ke sizwakale abantu mbona noma bevula iStudio 7 nasezimbabwe vele umusic lo awudlalwa nani lingasidlalela nje kancane abantu beke bezwe ukuthi hayi vele izaphu ikhona siyabonga yimi uLouis Guduza thank you
bakithi kuyamangalisa ukuthi umntwana omncane naloo nje kwamakhomsari sengaqathanisa umbuso kamgabe lokababa uMnankagwa uMnankagwa enze izinto eziningi kangako wakhulula abantu emndaweni kamgabe leya abantu bavulelwa amamayinisi basebenza abaningi kathe sibalezinto ezinkulu kakhulu umgabe wayengavumi la mamayinisi akula muntu wakho wagebha igolide emgcekela umgabe nguye yedwa kuphela owayezigebhela igolide abantu baligebhela igolide kathe sibazuza abanye balezimota abanye balamabhasi abanye balezindlu zamazenge abantu sebephumelele ngegolide kodwa eqathaniswa umgabe loMnankagwa upresident Mnankagwa ukhululile abantu ezindaweni ezithiyeneyo kakhulu mina ngedwa ngubona njalo nje kuphela nje ngenxa yokuthi umnotho wawuvele subhidliswa ngumgabe kuyehlula ukuthi kuqhubekele phambili ezinye izinto ezinjengama-industry ngoba zazivele zibanjwe ngabelungu babaleka ngesikhathi sikamgabe ngiyakubona mhlophe ukuthi ngakwakungumnankagwa ngaleso sikhathi abelungu ngaka babalekanga ngoba wayeza bexoxisana labo pholo wana hhayi kunjengokuthi nxa umuntu eyale umfazi kube sekuzithi siwuthetha omunye sithi lowana engamalayo wayengcono kulawe wena uyabe sumphathe kubili umuntu ohlezi layo lowana wahambayo kakukhulunywa ngaye angaze abe wayekwenzele kuhle njalo ungakhulumi ngaye sekwandlula njengoba lo mgabe siwahambe ngiyabona khuluma ngaphenkayi
zalibonani lonke kustudio 7 okhuluma undakose untalawundi umakhala utsani uchinji badziba ye ngisukuma lokubonga la kuba kumdawini uphenyo asilethele lona zalibona njengabedwakazi abantwana benkosi siyabonga emdawini siyabonga kakhulu izandla zidlula ikhanda mfowethu bese ngidlulisa nokuphatheka kabi enkulumeni kababa uphathisa umdluli laphana ngamuzwe bala ukuthi amakhala angazaba lenkosi yawo lawa amanambi abe lenkosi yawo amazenda amatonga kanjalo ngendima ezikhona komthwakazi kube nenkosi yakhona bese ngicakwayo ukuthi umhlaba sizawuthatha ngapho walawo makhosi wonke le nduna zonke lezi ezisengameleyo ngoba vele sengamele izinduna zisengamela sisonke siyimhlobohlobo jeniye khona lapho ngaphakathi angazi ke ukuthi ngoba bona manje sebeleta ukuthi inkosi yabethwakazi siyinkosi yamanguna asuka lomzilikazi kwaZulu Natal asuka lomzilikazi eSouth Africa asazi ukuthi manje ubukhosi bangkhona buzayakhelwa kuphi lapho kuzaba isizwe samanguni khona kuphela esobe singahlangananga khona ngoba kade sisihlangene sonke ngiyaxolisa kakhulu mangikhubile kodwa ngithanda ukuthi bakuphathisa ngoba evele siphathisa ngokusifundisa kahle ngemvelaphi akayikhiphi iqondile ingatsheki ingahambi echayisa isizwe lesiyana sayakwa kanzima amakhosi ayakanzima isizwe sicela bangasibhidlizi abadala kabakhulume inkulumo ezakhe isizwe hayi inkulumo ezihlukanisa isizwe lesiyana isizwe sayakwa kuze kube kulimi lwesindebele ulimi lwesindebele lulimi lwesizwe sabethwakazi akusilo limi lohlanga thizeni ulimi lwesindebele njalo abekho abantu okuthiwa ngamandebele isindebele lulimi abantu abasuka nomzilikazi engunilend ngamangubo yebo kunjalo konapho siyacela mpela abantu siyacela ukuthi isizwe sakhiwe abantu bangahlukanisa isizwe sivele sihlukene ngiyabonga
alawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethwele isithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 kwezemelika wayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump uthi amaphepha aqakathekileyo atholakala emzini wakhe afakwa ngamapholisa e-FBI efuna nje ukumgcona amapholisa ugatsha lwe-FBI athola amaphepha alitshumilane angamelanga asuke esigodlweni se-White House esendlini kaTrump amapholisa la abikwa esethuselwa ngabalandeli bakaTrump kusukela baze bayefunza endlini yakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ngokumbona kwami uTrump ngimqathanisa lalo u-Attorney General okhona uGallant. Lo undoda okuthiwa Garland nxa umkhangela umlalela kagcigcwizi katshintshi kathini ungumuntu omi entweni yakhe eyokuthi khona umthetho kawulamehlo ukuthi wena unguzibani unganani uvela ngaphi kutheni umthetho awula feva yokuthi hayi wena siza kuyekela ngoba unje utsho njalo lo ubaba lo uyaqinisa linto le so nxa eqinisa into yona le ngiyambone ngiyena phela lo ejele uformer president kumbe engena ethonisiswa ngokulingane lokhu akwenzayo amboni umuntu lapha ombambatha amahlombe lapho ukuthi hayi wena uraiti into zoko zonke ziright. Hayi, nxa kulesi khathi lapha ama-lawyers akhe akasebenza khona, izo zonesi. Ngoba kufanele ukuthi bazame ukumvikela ngendlela zonke abangamvikela ngazo. Ikuthi nje umntwana ngazo ukuthi wazalwa wathwani, uyaphunguba nenhlanhla aphume lapho kuvalwe khona. Kodwa ke khathesi ayingikhangele sibili ukuthi ngibone ukuthi uzaphuma njani, uzaphuma ngapi, uzaphuma kutheni. baza mkombolozela kuphela kathesi ngezinto azenzayo ikakhulu khona lokhu ukuzama ukuchaya ikhu ukuthi awise uhulumende omcha ongenayo enadlale abe ngupresident ohlala ngenkani kona lapha sijayele ukubona lokho kwezinye indawo kodwa sikaze sikubonela
yena uTrump uthi okwenzakalayo ikumhlukuluza ngenjongo yokubana angangeni kukhetho oluzayo ukubona njani wena khona
hayi lokho angakukhuluma ekukhulumela nje ukuzivikela ukuthi khona yahlukuluza awulamuntu omhlukuluzayo uTrump uTrump kulezinto yena azenzayo azikhulumayo azifuqayo azaziyo laye ukuthi wazenza ukwenzela ukuthi ahlale embusweni
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazo esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo 7:30 ntambama.